Indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukula izenzo tajara uti nechitatu munhu wese kuita demonstration mademo ajatonga nyika yese kuputika semaputi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobunengi eHarare ngolwesithathu esola indlela ikomishini yeZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Abantu benkaya sebekhethile abakukhethileyo thina sesiqedile. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu begwanda.
Bobaba nabomama asiyeza ke sidlulisa 40 years lokho sibuswa yilaba bantu.
Abamabandla achiyeneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni ezichiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni okuqoqwe ngomanyano wakhe eHarare ngolwesithathu besola indlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Tajara uti nechitatu munhu wese kuita demonstration mademo ajatonga nyika yese kuputika semaputi. Tichambotanga tichiita hwani remuHarare vanhu vakasaterera tichademonstrata almost if need be on a daily basis. Ende hatigumiri mademonstration tichagumira kuti abuda kunodiwa namunangagwa uyachiona ne 1-on-1. I've requested my meetings haasikuda kutaimira because he's not a nation builder. He's not a gentleman. He's not a patriot. He's not a revolutionary.
Umnumzana Chamisa ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaphatheke emhlanganweni wakhe lo ukuthi bavote ngobunengi mhlaka 30 bakhiphe umbuso weZANU PF. Uthembise ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni okugoqela ukusilela kwemali lemisebenzi alubana ethe wanqoba. UChamisa uyilandule imbiko ethi ufuna ukukhetha unkosikazi Grace Mugabe ukuthi abe ngumsekeli wakhe kuhulumende we-MDC Alliance. Kodwa uthenxa umnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe bemsekela njalo befuna ukumvotela uyakwamukela lokho. UChamisa uthembise njalo ukuthi phansi kukahulumende wakhe imihlobo yonke yabantu eseZimbabwe izaphiwa izikhundla kungelanketha bechavi.
Jisa baba jisa.
Jisa.
Kukula.
Jisenzo.
30 July a re-election nje. 30 July is a watershed election. 30 July is a live news election. 30 July is a platform yokuthi tinodzora nyika yedu pa independence chaiyo chaiyo. We are going to have all races in our team. We are going to have all tribes in our team. Kwete zamunangagwa takaona rungwe ta mahomboy. Uyo homboy uyakuno uyaku ngangu ngangu. Isa tidaro. Nyika yose inokona kuwana vatungamiri in all the provinces and all the regions. All the tribes have to be represented. Kwete kuita a hegemon of a particular tribe.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni okukhankasela ukhetho awenzele eMarondera namuhla. Kunjalo nje amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance lawo ebesabalele ngelizwe ekhankasela ukhetho. eGwanda Central onqintisa idinga ukumela lesi sigaba edalele parliamente umnumzana Patrick Dube yena ubehamba eqoqoda ezindlini ekhulumisana lezakhamizi. Sebuze uDube ukuthi bezimamukela njani izakhamizi.
Sezama door to door campaigns, hayi response is good. Ngenxa yokuthi abantu sibili inguquko bayifuna, bamthabela sibili upresident omncane lo khona.
Kuyini okuthembisa abantu beGwanda Central alubana uthe wanqoba?
Okokuqala engibathembisa khona ikuthembeka nxa ngithe bangithuma ukuthi silalokhu esikufuna kuyefika ephalamenti. Okwesibili ngibathembisa ukuthi khona angisoze ngike ngife ngachiya iconstituency leyi ingazanga imelwe ngobuqotho. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu beGwanda. Obazaba bekuphiwe nguhulumende yikho engiza kubisa kubo njenge-CDF eyake yaba khona sayibisa ya-auditwa and saba spot on.
Balalela abantu ungabatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engabatshiyela wona ngithi asisebenzenini ndawonye ukhetho lube ngolukhululekileyo singayenzi ubudlwangudlwangu. Siyabona ama-posters adatshulwa akuniki nhlonipho. Sifuna owinayo awine iposta yakhe isesihlahleni odliwayo adliwe la iposta yakhe isesihlahleni. Kodwa-ke mina nxa ngisiya khona le ephalamende zobavele ngizawina nkomo ngizawina so nxa sengise kuwineni senzaba sengisebenza phela imisebenzi yabo naleyo zabe bengithuma yona balesithunywa sabo esithembekileyo.
Umnumzana Patrick Dube udinga ukumela isigaba seGwanda Central edalele parliamente engowe-MDC Alliance. Einsiza South khona umnumzana Angila Cala Ndlovu odinga ukumela isigaba lesi eParliamente yena ukhala ngobuyanga bona athi sobuthwalise nzima abasakhulayo.
Abantu bethu sebegugile, beguguiswa yiso isikeketha baba, beguguiswa yikuvukuza umhlabathi lapha nalapha, kuthiwa lapha kule gold litholakale i-2 grams, kodwa sebesebenze baphela emzimbeni, kuye kuvukuzwa laphana, kugejwe laphana, kugejwe laphana, kudingwa lelo golide elingatholakali ngendlela. Abantu bethu sebeseguga ungabakhangeli iningi nabo abatsha sokungani ngamaxhego. Beqeda lapho abantwana abatsha sebezama nabo ukuthokozisa ukuqeda lokho okuthiwa yi-stress. Ubathola yonke indawo sebethenga utshwala izipatalala. Kwayisikho ukuthi siyabasona kabazenzi. Ngumumo odalwa nguhulumende okhona owenza abantu bahlupheke basebenze nzima bangakwazi lalapho abaya khona. Kunjenjenje abatsha abayiboni ikusasa yabo ngenxa yezani because ikusasa yabo laba bantu ivele isibulewe kabasalubona uncedo lokuvota ngoba bayarigwa futhi bangavota. Abantu abo sebephelelwe lithemba, they've lost hope.
Uthini kuzulu we-Insiza South?
Bobaba nabomama asisukumeni sonke ngobuningi bethu. Asingeza ke sidlulise i-40 years lokho esibuswa yilaba bantu. Ingani abantwana baka-Israyeli nge-40 years bangena eKhenani? Thina sesingababuyisela laba bantu kuyabe sokuyi-43 years. Kuyabe sokuyisiqalekiso kuNkulunkulu. Nangu uJoshua umfana omncane asichuphukeni laye. Nangu ngitshela abantu baseZimbabwe nanti ithuba. Kufanele sitshintshe uhulumende, sitshintshe iparty ebusayo. Sifake iparty yenguquko e-MDC Alliance. Abantu laba babi, umbuso lo mubi.
Umnumzana Angila Cala Ndlovu udinga ukumela isigaba se-Insiza South edalele parliamente engowe-MDC Alliance. Enkayi South khona umeli walesi sigaba edalele parliamente yena odinga ukuqhubeka esimela umnumzana Abednego Bebe wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu eNkayi Center namhlanje lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi ziyevota ngobunengi zikhiphe iZANU-PF embusweni. Asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Bebe.
Hayi kukhanya ngani lapha abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo thina sesiqedile sesimelele ke umhla ka-30 njalo bakhulume sobala bakhuluma ukuthi bona sahamba salwela ilizwe ukuthi sizibuse hathi ukuthi kubuse umuntu oyedwa salwela ukuzibusa sonke ngokunengi bethu so ke ngalose sizathu yibo sabhala iconstitution entsha ngo-2013 eyasinika i-devolution of power thine sesikufuna ukuthi inzuzo evelela lapha kwebantwini babakithi kayibuyele ebantwini bakithi inzuzo evelela esigabeni kayibuyele esigabeni i-development eyenzakala esigabeni kayilawulwe yisigaba asisafuni ukusele eHarare iHarare isimothile ayimothanga wabantu kuphela imothe ilizwe lonke basobala-ke baklie abantu benkaya ukuthi hhayi thina sesimelele umhlaka-30
abethuselwa yini abadala khona ngapho ikakhulu ngabezanu-PF kumbe amanye amabandla
hayi ongasethusela-ke kutho ukuthi uyabe umuntu oyabe mhlawumbe engaveli enkayi abavela lapha enkayi kangimboni ongethusela omunye ngoba inkayi sebekhulumela kukhulumileyo njalo bathi kabesabi lutho njalo bona bayathembana njengabantu benkayi kabahlukuluzane
abangenelisanga ukuza emhlanganweni wakho lamhlanje ungathanda ukuthini kubo
abangenelisanga-ke sibe lo mnyama omkhulu imota ekade kufanele zithwale abantu ezimbili zisuke zafa siyaxolisa-ke kulabo-ke abanganelisanga ukuthi bafike kodwa-ke ngikwenzayo kumawadona la ngu-5 angenelisanga ukuthi afike senzabalanda emawadini labo kuyadingakala ukuthi-ke sichithe igazi phansi khona ngale mawadini ngoba sesilungisele lapho lalona ugedo esintini sakithi kuqakathekile ukuthi umuntu achithe igazi phansi ma kusenzakala ubuhle obuhle yibuhle bonke lobo esilabo yikuthi abantu bejabula kangaka
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende njalo uncintisa edinga ukuqhubeka emela lesi sigaba edale elifanayo uBebe ungumgcinisihlalo njalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elubhengula kobulawayo odinga ukumela isigaba lesi edale lephalamende umnumzana CMC Bebe Nkomo laye ubeqhubeka ngomkhankaso wakhe unkomo ongumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party uthi uhamba kuhle umkhankaso wakhe
umkhankaso elubhengula hhayi usahamba kahle ngokuthi sibanengi singu-17 esikhontestela ukuba ngu-MP so ke you can imagine ukubana even like nxa ufaka ama-posters uyaswela lapho ungafaka khona wabantu abaningi sebefakile ukuthi uyafika esportini uthola kulandawo kodwa-ke hhayi elobhengula akukabi lolutho olusuphayo sibona ngani wonke umuntu ule tshukuntshu yokuthi akhulumisane labantu belobhengula
kuyini obathembisa khona abantu belobhengula la alubana bethe bakubuyisela edale lephalamende
into yakuqala engibatshela yona ngiyilo into 1 ukubana kuza implementwa uchapter 14 oyi-constitution okhuluma nge-metropolitan council so ngingaba ngu-MP wabo ngizaba yiparty ye-metropolitan council lapho engizakhangela ngokujulileyo nezinto lokuthuthuka kwebulawayo so leyo nto yiyo eqakathekile embatshelayo ukuthi no before ngiyimemba yeparliament ngangisehluleka ukuthi ngingenzani ne-corruption engaba khona ku-city council kwakungela lutho engingangingalwenza but njengoba ngizabe ngilelungelo lokukhangela ngokujulileyo izinto zakobulawayo ngibathembisa ukubana ngizaba lelihlo elimbanzi njengomuntu ongala-corruption ongasohlela njengoba silabadala abasebefike ku-65 balisebenzele ilizwe they may not have a pension anywhere kodwa-ke i-government kayikwenze lokho so ngizazama ukuthi ngibalwele abantu ukuthi kube lo mthetho owenza ukubana abantu bahole abeleminyaka efika 65 going forward
umnumzana CMC Bebe Nkomo udinga ukumela isigaba selobhengula edalela ephalamende njalo engowebandla le-National People's Party singene kuhlelo lwabasakhulayo lo-Mike Wobe we-Studio 7
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe kuliviki mthwakazi omuhle sisesikhumula constituency lapho sixoxa lomnumzana Nkululeko Nkala ongusakhulayo ongenayo kukhetho ekhangela ukuba lilunga ledali lephalamende. Nkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana onjani?
Ngiyabonga baba, thanda ukuthi ngibingelele abalaleli balolu hlelo. Okuqhakathekileyo ukuthi ngibone sekuyisikhathi ukuthi ngisukume lami ngithi hayi sengisebenzile kwezemidlalo kodwa nanku njengalaba abakhulayo siyaswela i-representation phambili ngale ngasezithi hayi lami ukuthi ngincintise lapho ngingene ngichovana labanye ngiyabe ngincintisa ephumula uphumula constituency ngifuna ukukhethwa kwezephalamende.
Esigabeni sakho mnumzana bakhona yini abasakhulayo abakhangingena ukukhetho lolu ngaphandle kwakho?
Sithe sikunomination court ngingachayisana lamajaha amabili amathathu engathi ngontanga. Okuyinto enjabulisa kakhulu lakho ukuthi haye simi ngedwa ufuna ukusukumela phezulu ethathe lezi ndaba. Isikhiwa sithi sona even if you ignore politics, ipolitics ayisoze ku-ignore. Yabaningi bethu sijayelele khona lokhu ukuthi sesibaleka sithi hayi lokhu asikho kwethu. Kodwa akula muntu ozasilungisela ngaphandle kokuthi sizilungisele thina.
Wena njengomuntu ongisakhulayo kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene ukukhetho lokuba lilunga ledala lephalamende kuluminyaka?
Isiminengi iminyaka sikhangele okwenzakalayo phandle lapha. Okokuqala ungakhangela abantu bakho khala nge-unemployment ekhona eZimbabwe jikelele. Sikhangelele, ngizawuthatha ngikubeke eduze kakhulu lami. Mina bengikwezemidlalo, esithi arts industry. I-arts kwamanye amazwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iHollywood contributes significantly ku-GDP. But kithi ngapha eZimbabwe siyayi-ignore. Kuyinto ekwanisa ukuthi njani. Singanithiwa ukuthi labantu abakwanisa ukusikhulumela phambili ukuthi bethi hayi, umsebenzi lawo lo is not just entertainment ukuthi laba abagidayo. Ngani kuthiwa ngezinye izinto eziyaphambili. Sikhangele njalo khona abo sakhuluma nge-unemployment. Yikho i-campaign yami ngiyirana ngithi creative leadership. Sihlala silokhu esimelele ukuthi kuza kuyela kuyevulwa omelini lawo CSC njengakonkwana kwakukhona kudala. Asiyali, siyafuna ukuthi i-industry ivuke. But zikhona ezinye indlela esingabhoda ngazo ukuthi silungise ukuthi sikwanise ukuthi sitshintshe into singabi dependent. Sikwanisa ukwenza ama self-sustainable constituencies. Yikho ezama ukuthi ngikwenze ngephumula khona lokho.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqhakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abantu?
Khona ama options ahlala ekhona. Kodwa mina engakuthembisa izakhamizi zephumula. Ikuthi njoba ngisho nge-creative leadership. Isikhathi lesana sokuthi sihlale simelele ukuthi kuzabuye imali vela e-parliament. I-parliament ayilethi imali. Sifuna umuntu ozakwanisa ukusukuma etshintshe zonke izinto zelezi. Zibe yiyona leyo imali. Umdala unkomo wathi nxa ufuna imali lima. Ziningi izinto eziningi esingazenza ezephumula constituency ukuthi kwakuqala ngemva kwamagrosa wonke asiphumula kulama industry backyard industries zonalalano wababaza khona abawelday abayenzani. We formalize those things sesilayo employment leyo esikhala ngayo. Kuyela abantu ukuthi thina besiyeza leyo ukuthi ayibulawayo arts awards enyangeni ezidlulileyo. Yithi esihambileyo sahlala phansi lamankampani ukuthi amankampani nxa ekwanisa ukuthi esukume ethi nasi 50,000 yenza nini ezemidlalo. Singethulwa kuyini ukuthi sithi nasi 50,000 asiguqule nini iphumula?
Angikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo Nkululeko, usitshela ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe malanga ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Ngibambeka kunombolo ezithi 0772 214 373. Le enet one ethi 0715 654 255.
Hayi, ngiyabonga Nkululeko, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana.
Kubonga mina baba.
Ngwanele kwalamhla mthwakazi omuhle. Lapha bengixoxa lomnumzana Nkululeko Nkala. Isikhathi du bafethu masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumayikhobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube.
Sithina masiko we,
sithina masiko
we, owasenziwe manje,
owasenziwe manje,
kangela obaba mkhulu,
sithina masiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakatesi bangazani ukushela lapha ngani kuyabehlula. Soke ngilenhlanhla ngoba ilonkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukansela edolobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Yey, ngibese ngisiba ke. Hayi, ngiphile kakhulu. Ngibese ngisiba ke khona ngale goli lobaba uDumisani Ncube. Baba Ncube, kunjani?
Ngiyaphila futhi kids njani?
Isiphile kakhulu. Ngikase ngawo ke intombi endala. Kuhamba njani abafana bakaThesi ngazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakaThesi bangaboni kuhle. Isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo mina ngile minyaka kaThesi phose 49 years. But isikhathi sona sena sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesikhathi sokuthi wawungaphongu phongu ubhudlukela nje waqala ufundiswa. Ekhona ukuphongu ngena kaThesi abantu bakaThesi ogogo labo anti abaselasi isikhathi sokuhlala labantwana. Ngesikhathi zakudala abantwana babehlala labo gogo uzokuthiwa umntwana eyinkazana uyagcina endlini isikhathi esingange lokho esendlini esafundiswa. Athe phuma phandle vele qinile seyinto. Kuyafanana lakhona okho kwabo bhuti. Labo bhuti kunesikhathi sokuthi wakuthiwa bhuti bayahlala egangeni. Hlala egangeni amaviki la maviki besegangeni bekhuliswa babelayo akwenza ukuthi singayisentombini. Esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda. Kathese kakusekho khona kaye mbona ingane silahlekelwa liseni.
Baba Ncube kambe uhamba njani emajaheni la?
Hayi izinto azisafani nakudala. Phela ukhumbule ukuthi manje sekunendlela ezilula zokwenza izinto. Indlela ezilula yabona manje akusahambi uma ngumuthi baye abantu bahamba imoda bahamba ebhasikili into enjalo into ziyatshintsha nesiko alimanga ndawonye so manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulaba email akusabhali incwadi ukuthi ulinde inyanga yonke ukuthi iyephendula so into zakhona ziyashesha kusheshe kulunge masiko ezinye izinto futhi abantu sebeku-advise abantu abangasokuhamba ebhedlela yabona into enjalo sokuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti ukufunda sokubhuku kuphela so uyathola ukuthi even ma uyintombi uthola ukuthi ubonisa umuntu wakaza ashele intombi
um khonapho-ke nkosikazi Mlilo nxa sikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanya ngazani kungane sokumemetheka kakhulu
mina mbona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakala ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokhwana amasiko akudala kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana ukwenze kube yinto efakwa ku-constitution yezimbabwe ukwenze ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi khonokhwana okwakusenzakala kudala ukuthi umntwana oyinkazana mba umntwana ongumfana wayekhule nqandwa ukwenze ukuthi azakhule abe mkhulu athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe engumuntu oqinileyo namfisa ukuthi ngakwenzakala khonokhu ngoba kathesi yikho okunye osokwenza lo mkhuhlane lumemetheka
supho-ke indaba kade sitshisa kakhulu lapha-ke babancube kodwa-ke isikhathi yitho sesingazani sesiphelile so wena nxa sukhangele sibili khonokho okhulunywa ngumama ukuthi phela kube lezikolo ukuthi kufundiswa isiko kwenzakala khonokho
njengakhonokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala sisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube le lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni noma kungasuse esikolo kuba into enhle khona noma omunye uyakubamba omunye uyakubambi kodwa-ke khona imfundiso yabehambile omunye kuyamsiza
vala ngamafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo
siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle
ye ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba uDumisani Ncube yena ukhona ngale-ke kwele South Africa mbonge njalo ukhansela uLilian Mlilo khona ngale-ke koBulawayo uyingcwedi kwezamasiko esintu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa-ke injabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilale
siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
upheteni namhlanje
umbhalo esiwuphetheyo sikhangele uJohn ichapter ka-4 ivesi yethu iqalisa ku-9 iye ngena ku-10 isehli siyaphansi uJesu ehlangana lomama owesamariya indaba esiyikhangeleyo le ngeyokuthi abantu bayathanda ukukhethana bese hlukanisana ngemhlobo. Lokhu into eyayiveli khona kusukela kudala. Singakhangela imbali yamaSamaria lamaJuda, kwakungumhlobo owodwa owagcina usehlukana kusiya phambili. Ngakho kuhamba ngesizukulwane langesizukulwane, babezwisisa betshelwa ukuthi akuhlanganwa nxa ungumSamaria lanxa ungumJuda, abahambelani. Sihlangana lapha loJesu kuchapter ka 4 iverse ka 9 ekhuluma lomama weSamaria emcela ukuthi wahlangana laye kumthombo wamanzi, wamcela ukuthi bengicela ukuba ungikhele amanzi ukwenzela ukuthi nginathe. UJesu wayewomile eyedwa, abafundi bakhe sebedlule badinga ukudla, kodwa sifumana lomama esithi kuye, ungeke wacela amanzi kimi ngenxa yokuba wena ungowesilisa ungumJuda, njalo mina ngowesifazana ngumuntu weSamaria, njalo uyakwazi wena ukuthi amaSamaria lamaJuda kala kudlelwana. Siyananzelela uJesu semphendula kuvesi ka-10 phana, kazange akhulume ngokwehlukana kwamaJuda lamaSamaria, kodwa waqalisa ukukhuluma laye ngezinto zezulu, waqalisa ukuveza kuye uNkulunkulu. Umama lo wagcina egijima esenguyogijima esiye edolobheni leSamaria ebatshela ngoJesu, njalo kuthiwa iSamaria yonke idolobho lonke laphuma leza kuJesu lazohlala laye, lamncenga ukuthi ahlale labo amalanga amabili. Konke lokhuyana ukwehlukana ukwezehlukanisa kwakungasekho. Ngakho sifundani kule ndawo, sifunda ukuthi vele ukwehlukanisa kumbe inkethabethabe ivele iyinto ebakhona, njalo kuyinto esuka ihamba sizukulwane langesizukulwane. Kodwa sithola indlela enhle lapha engasiza ukuthi kanti senzeni nxa lokhu kuphakathi kwethu. Okokuqala, sibona ukuthi uJesu kazange athi ehlangana lomama lo aqalise ukumchothoza kumbe waqalise ukumkhangelela phansi. Okokuqala, sibona ukuthi uJesu wamemukela umama lo njengomuntu olingana laye, yikho wakwanisa ukukhulumisana laye. Kazange amkhangelele phansi ukuthi ngowesifazana, kazange njalo amkhangelele phansi ukuba ngumama weSamaria, kodwa simbona ekhulumisana laye kuhle emcela amanzi. Ngokokuqala lokhu ukuthi abanye abantu abangomunye umhlobo oyehlukane lawe ubaphatha njani wena. Okwesibili, sinanzelela ukuba uJesu wathi kumama lo, ngicela amanzi okunatha. Kutsho ukuthi kumele sinanzelele ukuthi imhlobo ngokwehlukana kwethu, lo omunye umhlobo okhangelela phansi ulakho olunye ulutho wena ongalalo. Balezinye iziphiwo, balendlela yokwenza kwabo izinto ongeke wena wayikwanisa. Ngakho yikho uJesu wacela kumama lo wathi, ngicela amanzi, emtshengisela ukuthi ulokunye umama lo alakho amaJuda angalakho. Siyafumana ukuthi umama lo waqalisa ukubona ukuthi laye ulolunye ulutho laye ulingana-ke loJesu, lingana lamaJuda. Ngakho uNkulunkulu nxa siza kuye uNkulunkulu uyasilinganisa sonke, akukhethi ukuthi unguphi umhlobo, kumbe ulikhiwa, kumbe umuntu omnyama, kumbe ulindebele, kumbe ulishona, kumbe ulikhalanga, kumbe ungumtonga. Phambi kwaNkulunkulu sonke siyalingana. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu selisiye esigabeni lapho kuzaba lokhetho khona, njalo yikho lapho okuqalisa khona ukuvuka ukwehlukanisana phakathi kwabantu. Ngakho umthandazo wethu yukuthi lindaba kamama weSamaria ehlangana loJesu kayisizi ukuthi sinanzelele ukuba sonke siyafanana phambi kwaNkulunkulu, siyalingana. Njalo ngabe singabona uNkulunkulu nguye odiliza imduli esehlukanisayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukudilize imduli yokwehlukanisana, imduli yokukhethana, imduli yenkethabethana, kodwa sibe lokuzwisisana, sihlalisane ngokuthula langokuzwisisana. Igama likaJesu, siyabonga.
Lathi siyabonga mfundisi. Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Sibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Silipheke impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Black Rhinos 1, Highlanders Boso 0, Triangle United 5, Shabani Mine 0, Chapungu 1, Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 0, Yada 1, Mutare City 0, Nikruta 2. Umdlalo wokugcina ke ubuphakathi kweDynamos leChicken Inn ziphele zingutshikilobhanqa 1-1. Ukuziphetha ezosuku umthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa emarondera lamhlanje lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobuningi bakhe eHarare ngolwesithathu esola indlela iZEC ephatha ngayo amalungiselelo. Okay, to aba mabandla atshiyeneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. Asibeni sonke kusasa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo ngontungamile inkomo matukanduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Stay tuned.